Ubiye osehlala elizweni lase-United States of America ubuyele eZimbabwe kulezi nsuku ukuzoqhuba inhlelo zeqembu lakhe labasakhulayo elebiya and Friends Academy, lona elisungulwe ngomnyaka ka-2015 njalo elidlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A. Sekule minyaka embalwa lomdlali leqembu lakhe beqhuba umncintiswano wabasakhulayo owebiya and Friends Football Tournament, wona ophathisa amaqembu aphatheka kuwo ngempahla zokusebenzisa nxa bedlala ibhola. Umfokancube uthi abasakhulayo bengaphathiseka ukuba ngabadlali bezinga laphezulu nxa bethola usekelo olufana lalolu.
Like right now slama soccer boots, it's not much but kuyancedisa abafana thina uyakwazi sikhula ama-shooters saze sathola maybe sesilabo 16-17 years but khathesi sizama ukuthi nxa bele 12 years 10 years behle beqalisa ukudlala ngama-boots. I think uzabanceda.
Ubiya ukhokhele iqembu layo elendazi ngesikhathi litshaya eziwayo liphakamisa isicoco iminyaka ilandelana, njalo ukuthi ukuphumelela kweqembu lebhoso kwakungenxa ukuba abadlali balo abaningi babekhule bedlala bonke njalo baphiwa ithuba besasebancane.
Mina ngokubona kwami senior policy important ngoba thina sadlala, mina abam players amaningi ngadlala la first team, ngadlala la from under 16 under 18, so I think ikho kwasincedayo.
Umqeqetshi wapha ubiya labanye abadlali abagoqela uSiza Khoza, uGift Lunga Junior, uBeki Themba Ndlovu kanye labanye ithuba lokudlala kuqembu le-Highlanders nguMadinda Ndlovu, okunguye njalo ukubikwa ukuba uzathatha isikhundla esithiwe ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe le-Holland u-Errol Akbi ngomnyaka ozayo. Ubiya uthi ukuqhatsha uMadinda kungalisebenzela iqembu le-Highlanders.
Very long years ele support ye-executive. I think uMadinda i-good move, uzanika abafana labanye, uzahlanganisa youth and experience. I think uzancedeka le.
Kwele Melika ubiya usebenzisana lenhlanganiso ye-Make Your Own Ball Day, okuyiwe ephathise ekudingeni impahla zokudlalisa ibhola uqembu lakhe elebiya and Friends kanye lalezo eziphiwa amaqembu aphatheka kumncintiswano webiya and Friends Football Tournament. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.